Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Vuka njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 26 kuNcwabakazi 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Sonke isikhathi nxa ukuthi kuye kwakhuphuke intengo yamafutha, yonke into isale silandela. Zonke izinto lezo intengo yazo lapho ezitala khona kuya ngokuthi amafutha ahleli esiqongweni esingakanani.
Intengo yamafutha ezimota isikhuphukile njalo yaya ngale kwe-$10 ilitha ngayinye.
Oh, vele kusenziwa umgaba egugrawondi sakuvele sikusola lakanesi lokho sikusola ngoba ababusayo kathesi ngowindi bakhe awowindi bakamgaba ababewona lo mgabe.
UZulu uthi sehlelela evalweni ngokuthunjwa lokubhaxabulwa kwabachothoza uhulumende we-ZANU-PF. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha olubona ngokutholakala kwepetulo ledizili elizweni olweZimbabwe Energy Regulatory Authority solukhweze intengo yamafutha ezimota yaya ngale kwe-$10. Ilita eyodwa yepetulo ekhwele ngeviki edluleyo isiya ku-$9.12 isikhwelile njalo namuhla yaya ku-$10.01. Ilita yedizili yona iqonge isuka ku-$9.36 yaya ku-$10.32. Kodwa intengo yamafutha la iyachiyana ngezindawo. Endaweni ezikude ezifana le-Victoria Falls, ilita eyodwa yepetulo ikhuphuke yaya ku-$10.56. ePlumtree lase-Beitbridge iku-$10.43 kuthi koBulawayo khona isibiza i-$10.37. Ukukhuphuka kwamafutha ezimota lokhu sokuyinto eyenzakala maviki wonke. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ucubu ngolayizombusazwe umnumzana Difa Dube.
Ukukhwela kwamafutha babunkomo siyakubona yinto edumaza kakhulu ngoba nxa sithi siyakhangela i-challenge esilayo already kusasekathesi nxa amafutha ebuye njalo ekhwela nsuku zonke noma ekhwela njalo nje kudala uhlupho oluningi kakhulu phakathi kwesizwe sakithi.
IZimbabwe Energy Regulatory Authority ihlele intengo kusiya ngedolobho ngedolobho. Kubo Plumtree o Victoria Falls labo Beitbridge ayadula amafutha okwedlula kwezinye indawo. Uthini ngalokho?
Indlela iZera A yasebenza ngayo noma ngithi iZera A ethethe ngayo isinqumo lo sokuhlukanisa intengo zama prices amafutha awezimoto. Mbona ngathi kube liphutha kakhulu babonkomo ngoba nxa ngokwenzeka ngalolu hlobo sokuza kwenza ukuthi indlela noma abathengisi bezitolo sebeza durisa izinto njalo kulawo madolobha afana labo Plumtree lamadolobha afana labo Victoria Falls. I-price control isiza be into enzima kakhulu kukanti ilizwe lonke kufanele ukuthi kube lula ukuthi i-price control iyenelise ukuthi iqhutshwe ngendlela eqondileyo. Kodwa ke akusoze kube lula ngoba nxa sekunje amadolobheni afana labo Vic Falls labo Plumtree nxa sebeza khuphula intengo bazakhala ngokuthi thina sikhuphule intengo ngenxa yokuthi intengo yamafutha yiyo ephezulu. So ngoba intengo yamafutha into esiyaziyo okusegcekeni ukuthi iyo edetermina ukuthi izinto noma ngithi ukudula kwezinto noma i cost of living kakhulu into edetermina leyo mpilo kusuka kube ukuthi intengo yamafutha ezimoto.
Uthi wena intengo yezinye izinto zonke layo iyalandela nje ngokukhuphuka.
Liqiniso lelo babunkomo ukuthi ukukhuphuka kwezinto kuza kwenza ukuthi intengo zezinto esizidingayo mhlambe engakubeka phecelezi ngithi ngaba basic commodities kuza kulandela ngoba eqinisweni sonke isikhathi sesiza kubona phambilini ukuthi sonke isikhathi nxa ukuthi kuye kwakhuphuke imali noma ngithi intengo yamafutha yonke into isale silandela engingaba lesi zinto ezifana le mali ye transport ngibalise lezinto esizithengayo izinto zokudla zonke izinto lezo intengo yazo lapho ezitala khona kuya ngokuthi amafutha awezimota ayiwo atransporta lokudla lokuthi wona ahleli esiqongweni esingakanani nxa lokho esiyaphezulu kuletha ukuhlupheka kulokuqhubeka kusaphambili njalo le poverty yabisiba iloko isondela ebantwini ngoba khona konxa bekade singakucengezela sikubeke sekuzaphelela emabhasini sekuzaphelela ku-transport kuphelele nasekudleni.
Umnumzana Difa Dube ucubungula ezombusazwe sixoxela ekwelebhilithane. Ukufuthelana lokwesaba kuyaqhubeka elizweni phezu kokuthunjwa kwabasekeli be-MDC labantu abaxothoza uhulumende. Iningi lithi selihlalela evalweni kulandela ukuthunjwa lokubhaxabulwa kwabantu abaningi phakathi kobusuku ngabantu abahlome ngemibhobho yohlobo lwe-AK-47. Ukuthunjwa lokuhlukuluzwa kwabantu lokhu kuqale kobulawayo kumaviki amabili edluleyo lapho abantu abahlomileyo laba abathatha khona umsekeli kameya umnumzana Tinashe Kambarami yena olilunga le-MDC bamtshaya kakubi baze bamgela lenwele ngembodlela. Bathumba njalo bahlukuluza amanye amalunga e-MDC agoqela umnumzana Masiza Ndlovu lomnumzana Trust Chaputika lomkakhe. Baya njalo endlini yelinye ilunga laleli bandla umnumzana Arnold Batirai bathi ngokuthola engekho batshaya umkakhe. Besuka lapho baya endlini kaCharles Vengirai kodwa bamthola engekho basebethumba uyise lomne wabo babalimaza kakubi. EHarare ngeviki edluleyo bathumba uMahlekisa odume ngegama lokuthi Gonyeti ebusuku baya laye egangeni bamtshaya bamnathisa lamanzi alengcekeza ephuma ezambuzi isuweji. Ngemva kokumtshaya bamkhulula impahla bamtshiya ebhunyumunyu. Lanxa uhulumende esithi akakwazi ukuthi ngobani abenza lokhu ibandla le-MDC lithi kusobala ukuthi nguye uhulumende ozama ukwethusela amalunga alo labantu beZimbabwe jikelele ukuze bengazi bakhonona ngokonakala komnotho lokwehluleka kukamongameli Emmerson Mnangagwa. Ilunga le-MDC umnumzana Edwin Ndlovu uthi ukuthunjwa kwabantu lokhu lokutshaywa kwabo kuyafana xathu lokwakusenzakala ngesikhathi seGugurahundi.
Vele kusenziwa ngumgaba eGugurahundi sakuvele sikusola lakathesi lokho sikusola ngoba ababusayo kathesi ngowindi bakhe awowindi bakamgaba ababewona lo mgabe bebulala abantu eGugurahundi. IGugurahundi ayizange iyenziwe ngumgabe kuphela, umgaba ayisebenze nethimu yakhe ayisebenzela ithimu yelokhu ikhona yena useluphele wamkhipha ke ngodliwe ngo-2017 kodwa ke ababusayo babesebenza laye.
Ilunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule yena uthi kayisuye hulumende ohlukuluza abantu.
Xa kuyukuthi uthatha kwabantu lokhu abakwenzakala kwenziwa ngabantu abathile beganga kumele kube semthethweni kubonakale. Kodwa ngaye kuyukuthi kulandelelwa abantu ade beganile besiyalandelwa noma umuntu phela ngaye siyabothwa uyabothwa noma angakakhiphi isikhathi noma ebusuku uyabothwa iyakho nxa ubaleka uqatha uyalandwa ebusuku uyebothwa asikuqathaniseni nje kodwa nxa kuthi ngabantu abaziyo ukuthi kumbe kulezo zinto ezenzakeleyo abahambe emapoliseni beyemangala kuze kwaziwe kube amacala silazi waya kuvulelwa amadokethi kulandelelwe. Kodwa okunye kwakhona sokungaba yizinto ezitshengisayo ukuthi abantu bayazibuyela kuloku gama okuthile abanye sebevuma ukuthi bengcolisa uhulumende bebengcolisa uhulumende bethi uhulumende uyothuma abantu ukuthi ayethumba abantu ebusuku kube kade yizinto ezenziwa ngabanye abantu besenza nje kuganga kwabo okunganani lohulumende.
Kodwa uNdlovu uthi nxa kungayisuye uhulumende ohlukuluza uZulu kumele azigeze ngokubopha abenza lokhu bajeziswe.
Sicela ke uhulumende lo ngayiqinisile nge-rule of law, ngayiqinisile ukuthi i-Second Republic ine-dispensation ebuya lobuhle. Awu-investigate abantu laba abathumba abantu ebusuku, ngabavothe sibabone ba-appear emthethandabeni ukuthi nampa abantu abawonayo sebebotshiwe sibabone begwetshwa.
Lanxa kunjalo umnumzana Gawule uyemba phansi uthi abenza lokhu kungaba yizigangi nje ezihlose ukungcolisa umbuso kamongameli Mnangagwa.
Uhulumende angiboni ukuthi engathuma abantu ukuthi bayithinte abantu ebuhlungu. Nxa kusenzakala khonokho ngibona ngani into engelasanda lento kahulumende ngaithi abantu abathile ngabe babegangile. Kungakhathalekiswa bavela ngaphi kwendawo, bavela kuliphi bani. Lokhu angikufihle, kodwa mina eqinisweni lonke engifuna ukukhuluma ukuthi ngathi ngingakahlangani lakho konke khonokho okubethayo. Kodwa angithi ukuthi ayisikho, kodwa ngithi mina ngathi ngingakahlangani lakho. Angifuni ukuthi ngikhulume into into enje eyenzakele ngingayizwanga njalo ngingayibonanga.
Ngaphandle kokuthunjwa lokuhlukuluzwa kwabantu abaphikisa umbuso weZANU-PF, ukubotshwa kwamalunga e-MDC ngamacala ezombusazwe sokuyinsakavukela umchilo wezidwaba. Sekhuluma nje maningi amalunga aleli bandla asebotshiwe kunsukwana ezedluleyo alokhu evalelwe kumbe alamacala asemthethwandaba. Umqoqi wenhlelo ze-MDC umnumzana Amos Chibaya uqede impela viki evalelwe esitokisini ngecala lokwehluleka ukumisa ukutshengisela kwebandla lakhe eHarare, njalo uzamiswa enkantolo namuhla lapho uMantshi azahluza khona isicelo sakhe sokuthi akhululwe ngebail. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi uhulumende uphakathi kokukhulumisana lele Mozambique ukuze lithengisele eZimbabwe amandla kagetsi amanengi ukuze liqede udubo lokusilela kwawo. Inkundla yeNewZimbabwe.com yona ithi abantu abedlula ishumi sebemangalele uhulumende emthethwandaba besithi bafuna ukuhlawulwa imali engena ku $3.5 million ngemva kokuhlukuluzwa ngamasotsha lamapholisa. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani, sanibonani kustudio 7, siyambingelela abosithandekile Mhlanga nabontungamile Nkomo, siyambingelela nonke nabo Chris Ganda nabo, siyambingelela, siyambingelela. Hheyi, azi ngizwa ubuhlungu kakhulu mani ngale nto eyenzakalayo eZimbabwe. Hheyi, kubuhlungu mani lento eyenzakalayo, kuthunjwa kwabantu. And futhi enye into enzisa ubuhlungu lo umuntu wesimama ukuthiwa wathunjwa and kwangabi indaba zalutho. And manje ngizwe noGawule naye uyachinga kakhulu umelizane uPF. UGawule kahle kahle ayazi umuntu unenhliziyo embi lo. Ubhiza ngazi uyabefunana eredweni enenhliziyo embi kanje. Awukheni ukuthi bashaya abantu, bavulala abantu, kodwa akunamuntu obotshwayo ngoba ugovernment onjani kahle kahle lo emhlabeni. No, lento eyenzakala bathi bona ye ugovernment lento zaneni engabatsheli ngezwe labo. IZimbabwe akusizwe labo, IZimbabwe ngelawo wonke umuntu ohlala eZimbabwe. Kunjena nje abawinanga barobhu chamisi. No, labantu laba banenkinga lapha, kumele baphume ngoba manje lento abayenzayo bayahlukumeza. I think the way abenza ngakhona uhulumeni kaSmith wayengcono kunalo owezanu-PF straight. Abantu babengathunjwa ngaleso sikhathi, manje sokuwela kuzima impela. Hayi, ngiyabonga.
Sanibonani basakazi abahle nabalaleli bonke beStudio 7. Kunodaba lolo lokuthi mhlakathuka suswa abantu abaselizweni leSouth Africa ngokungekho emthethweni wathwathi. Lolu daba lolo ngendlela endibona ngakhona mina, udaba nje lobusela babantu beSouth Africa njengoba sizazi ukuthi bayagcekezela amakula bebathathela into zabo besidla. So sembonile ukuthi ngendlela abenza ngakhona sebefuna ukuthi behlasele nabantu abokuza abakuleli lizwe bebathathela into zabo bebatshontshela. Besicela ukuthi ngabe leyasithi siza mhlambe litshele igovernment yeSouth Africa izama ukuthi mhlambe kufakwe namasosha, amasosha abekhona akhangele yonke lento le, ma bengabe beqala ukuthi basusa umsindo batshaya abantu batholane lamasosha, amasosha avikele abantu ngoba ayisonto e-right le abazama ukuyenza. Kanti yona ingayenzwa njani ngabantu, ingayenzwa igovernment, mhlawumbe ingayenzwa i-Home Affairs olunye oro abo lepa watwati ngendlela esibona ngakhona ibusela nje kuphela bomuntu olenhliziyo yembi ozonda abantu bakwamanye amazwe. Akekho umuntu owaphila yedwa emhlabeni.
Sasibonani kutitetevele njani nasiyaphila ngapha. Uhlupho kuphela yeyindlala, indlala ibhahile yithi lapha ezenka. Akusathambanga lapha kwathi makhiwa. Indlala esilapha singeyokuthi hhayi akusacelelwana tswayi. Tswayi sekumele ubone ukuthi wenzani. Awuyigovernment ayiboni ukuthi yenzani. Njalo lapha indlala esikhona isadinga ukuthi kuthiwe kuhole ogogo, ukuthi kuhole abantu abadala kuphela ukudla. Akubuyi ukudla, uhulumende kabisa ukudla abantu bonke badle, benele bonke abantu. Ngoba indlala esila isingeyomuntu wonke, ayizange yamuntu ukuthi kuthiwe kulo abadala ngoba lezitola intengo ziphezulu kakhulu, akusathengeki, akusela lapho ongabamba khona. Ngiyabonga kumahlekelela sikwandezeka.
Ngibingelele basakazi baka Studio 7 lingani kwele Melika khona ngapha. Igama nguMokeng Dube, ngilapha kwele South Africa. Umbono wami nje nginawo mina nginga esibhekane layo kulela ilizwe lakithi eZimbabwe ukuthi yebo kuhamba amashona asibusa ngenkani singafuni. Njalo bangena phakathi kwethu ngendlela yokuthi abanye bethu badla nabo, so abangafuni ukuthi basebenze nabanye babo. Engathi mina umthakazi wonke jikelele eZimbabwe lapha, so ebe ngicabanga ukuthi aluba amabandla wonke ezombangazwe ayahlangana ayenze iqembu elilodwa nje elizamelana lamaqembu aseMpumalanga. Liyakhumbula ngesikhathi sikaNkomo kungakabi le unity, ngesikhathi sabogugu rawundi lani yonke lento, besinamandla singumthwakazi ngoba sinamavoti ethu vele siwaziwa around 21 esingathi thina besiyi-officially opposition party. So lamanje ma singahlangana njalo sibe le ngqondo kakhulu esekela imibono yeMthakazi Republic Party, sithi ma kuyiwala kumavoti sibe kwazi ukuthi badlale dungela ngapha emathebeleleni vele singangeni nje no-ex oyedwa kule amabandla angale Mpumalanga. Kungasisiza kakhulu njalo kungasenza sibe nja into esiyikhulumayo basizwe laba abakhokheli basekhaya abasikhokhela ngenkani.
Sibuhlungu kakhulu ngokuthunjwa kwabantu lokho kwenziwa kulezi zisuku. Yazi uhulumende lo uyazi isithwale senzima okunye okumangalisayo elizweni. Kambe kuthiwe kazifanelanga sisole esiwufuni esiwusolayo. Kufanele sithule kuphela noma izinto zingasihambeli kuhle ngenxa yokwakulwelwa egangeni sesingasakuboni. Kufanele sithule kuphela kuthiwe kulungile kunjalo. Ungakhuluma sokufanele ubotshwe. Hayi, mina ukuya kwami ngayo kuhulumende lo uyaphumula mbijana. Sehlulekile ukubusa, kambe ubusa bani? Ubusa abantu abakho ngale ndlela enje? Hayi, sesidiniwe. Hayi, yimi uJekoni yampofu elubhani.
Labo ke bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imlayezo yabo nge WhatsApp. Lawe uyeneliswa kusithumela owakho umbiko mlaleli kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Amapolisa kweli Hong Kong akuphe imibhobho okwakuqala njalo athela abantu asebela maviki betshengisela ngethiyegasi izolo. Abatshengiselayo laba bebengena kunkulungwane lenkulungwane njalo bebejikijela amapolisa ngamatshe. Umhlangano womanyano wamazwe athuthukileyo owe-G7 oqhubekayo kwele France usuveze sobala ukudonselana okukhona phakathi kwele Melika lamazwe elidlelana lawo kuhle afana leBhilithane phezu kwempi ekhona phakathi kweMelika leChina kundaba zokuthengiselana. Amazwe la asola umongameli weMelika umnumzana Donald Trump. Kulesizalwane seZimbabwe esesithole udumo olukhulu ngokunanzwa eMelika phezu komzabalazo waso okulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazana kanye lokuphathisa abantwana abaswelayo ukuthi bathole imfundo. Unkosikazi Tererai Trent uzananzwa eNew York lamhlanje ngokwakhelwa isithombe esikhulu istatue ngesiNgisi. Ungomunye wabesifazana abalitshumi abaphiwe linhlonipho abagoqela isizalwane saseMelika esidumileyo unkosazana Oprah Winfrey. Umavela Simhlanganyahuye weStudio 7 uxoxele sizalwane seZimbabwe esizaphatheka kulumkhosi unkosikazi Zoliwe Zulu ngalolu daba.
Kuprogramu leya namuhla ekaDr. Tererai Trent imfundise izinto eziningi ukuthi ubunzima esingahlangana labo empilweni singazinikela singaba nesifiso sokuthi sinqobe siyanelisa ukunqoba singaba ukuthi ungaze kube mnyama njani nxa ule themba izinto zonke ziyasebenza njalo lokusebenza nzima ukuthi ube le purpose ube nesifiso sokuphuma emumeni okiwo. So usifundise ukuthi khona khona empilweni singadeli yebo wenda emncane ngoba labantwana emncane kodwa wenelisa ukuthi noma sokunjalo ahambe esikolo azifundise kanti sezowafika emangweni ukuba ngudokotela. So siyakubonga siyakukhuthazana njalo ukuthi sibone ukuthi eZimbabwe bakhona abantu abangaba njalo njalo lokuncedisa kwenzayo izikolo zeZimbabwe kuyasikhuthaza kumnandi kuyasifudumeza.
Unkosazana Zoliwe Zulu isizalwane seZimbabwe esihlala eMelika ubexoxa loMavela Simhlanganyahuye weStudio 7 eseNew Jersey.
Okay, yeah.
Siyalibingelela Twaga zingesibongo zonke Big 5 and TK Brothers yiziqholo zaseJwane. Zilibingelela ngalikuseni nje kungomvulo mhla ka 26. Siyalibona ku Facebook lapha, siyalibonga uxhaso lwenu lanxa nje namhlanje ku Facebook imtshina yethu bengasebenzi kuhle, kodwa bakhona abenelise ukusibamba kancane bathumela imlayezo. Kulo Clemens Zola Dube uthi wena morning Mr. Nkomo. JD Junior Dube uthi wena livuka njani msakazo othandekayo, kanye labalaleli bomsakazo wethu esiwuthandayo, sivuke kuhle Dube. Kuzoba nobongani moyo uthi wena morning Zimbabwe. Princess Buhle Ntini uyabuza uthi wena uvuka njani msakazi labalaleli, sivukile mantini. Kuzoba lobani ke laphana Maziya Chongwe uthi wena linjani basakazi labalaleli abahle. Silethemba livuke kuhle lonke kumagumbi omane elizwe kanye lomhlaba, njengoba siyazi phela kubana izizalwane zeZimbabwe zigcwele yonke indawo, ngaye China, uye Hong Kong, uye Melika, Bilitani, Australia, Botswana, Malawi, Zambia. Uzasithola kuphela isizalwane saseZimbabwe. Siyazi zinenge indubo elihlangana lazo bakithi, njengoba namhlanje nje liyavuka siyalibikela ukuba namafutha ezimota asekhwelile. Kodwa ke hayi, bathi ithemba kalibulali, kuzalunga ngolunye usuku. Big 5 and TK Brothers besabela ke kamnandi lapho abafana becholocho. Besiqhubela ke izindaba zethu zekuseni, kodwa singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Intengo yamafutha ezimota isikhuphukile njalo, kuqala nje namhlanje yaya ngale kwe-$10 ilitha ngayinye. UZulu uthi sehlalela evalweni ngokuthunjwa lokubhaxabulwa kwabacothoza uhulumende weZANU-PF. Hayi ke kwanele okwamanje, kodwa likhumbule zikhona phela eza kusihlwa ngo-fast 7. Mina lani sibeni sonke kusasa njalo ngasikhathi sinye ngo-fast 6 ekuseni phela. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo, litshone kuwe.